Odokotela laba bakhokhela ngudokotela Jeremiah Mamba wesibhedlela esizimele esePark Town Hospital esemzini weWaterfalls eHarare. Umamba uthi kuzisa usizo ukubona inkinga ezibhekana lozulu edabeni lokufinyelela ezempilakahle.
They will get people who can't even afford the services of. They are not on medical aid.
Sihlangana labantu abaningi kakhulu esibona ukuthi abenelisi sivile ukuzilaphisa, abalamali, abakho ku-medical aid. Kube nzima. Labo bantu bagoqela abantu asebegugile, abafelokazi, abantu makhaza bonke nje, intandane, abantu abaphila nobugoga, labantu abaswelayo nje, abanganelisi ukufinyelela ezempilakahle. Sabona ukuthi singena lesiphathini.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yamalungelo ezakhamizi eHarare Residence Trust ukuthi bamukela leli nyathelo ngenjabulo enkulu ngoba lenzakala ngesikhathi umumo ungamanga kuhle ebantwini.
Ngakhangela khathesi abantu abalamali, abantu bayahlupheka. Yikho ke singakhangela imali engathi ichajwa ngodokotela lezinye izibhedlela, ikakhulu ama-private hospital, imali enganelisi ukubhadalwa ngabantu. So nxa amadokotela bezinikela ukuthi bahlole eminye imikhuhlane kungelambadalo, yinto esiyithakazelelayo leyo, njalo sibatshayela izandla kutshengisa ubukholwa.
Umazula uthi ngokuqhubekela kwabodokotela bephatheka kukukhathalwa komsebenzi lokungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni, abantu sebehlala behlukumezekile kakhulu, ikakhulu abasemzini ehlala abaningi, abagcina bebanjwa ngamandla ukuyazama kubosiyazi lamaprofitha ngokusela imali.
Abaningi ungakhangela kathesi abantu bayafa, abantu kabasenelisi ukuthi baye esibhedlela nxa egula, ngoba kwesinye isikhathi uzwa kuthiwa khona bacharge ama-10,000 bondi, ama-15,000 bondi. Uyabe ayithatha ngaphi umuntu ehola amakhulu 4 noma $5,000?
Okhokhela lolu hlelo esibhedlela sePark Town Hospital umnumzana Perry Muchenje uthi abantu abaningi ngabanalwazi lwehlelo losizo lokwelula umzimba ngemva kokwehlela ingozi loba umkhuhlane owe-stroke olwe-physiotherapy becabanga ukuthi bangeke balufinyelela.
Abantu abanye abakwazi ukuthi nama-facilities abancedisa nema-problems abo. So abanye bayahamba le and bayakhipha i-problem, whereas i-problem is solvable via physiotherapy. Physiotherapy yamadala ayabantwana yonke ikhona.
Lolu hlelo lubikwaso laziwa kakhulu ukuthi soluthola abantu abavela endaweni ezitsheneyo zedolobha leHarare ezifana lemzini weWarren Park, Glenview, Highfields, Braeside, Hedgefield leminye bezophathiswa. Iningi labantu ezikhulume labo bathi ngabe iyanda imisebenzi yenjathi eHarare kuphela abantu bencedisane. Lolu hlelo lwenziwa ngomgcibelo wakuqala wenyanga, njalo kuqoqwa kuphathiswa-ke ngokuhlola abantu kungelambadalo imikhuhlane enjenge-BP, ichukela, ukunikeza ulwazi lokuphathiswa ngemitshina ye-physiotherapy, ukuhlolwa amazinyo, ukunikeza ulwazi omama abazithweleyo lokunye. Kusukela ngeminyaka yabo-1990 kusiya ku-2000 eZimbabwe lavela laqala ukubhekana lodubo lokulahlekelwa yizisebenzi zezempilakahle ezifundiselwe umsebenzi lo kuleli ngesilinganiso sokungama-92% ekhulwini okuthiwa yi-80%, zisiya kwamanye amazwe eziyabe zifundele umsebenzi lapha zikhala ngeholo eliphansi. Lezi zisebenzi kuqela abongi, odokotela, ama-oncologists, ama-pediatricians, ingcwethi zokubelethisa lezinye izisebenzi zezempilakahle. Umumo ube mubi kakhulu ngomnyaka osanda kwedlula lapha odokotela abasebenzela izibhedlela zikahulumende abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kwaphazamisa ezempilakahle elizweni lonke ngesikhathi ilizwe libhekana lokuqhamuka kwezifo ezehlukileyo lapha lalapha ezifana lesihudo se-cholera lezinye. Ingcitshi zezempilakahle zithi uhulumende kumele aqinise umsebenzi wokuvikela imikhuhlane oyi-primary health care lokuhlolwa izifo zingakahlaseli abantu okuthiwa i-disease surveillance, alungisise njalo isimo somnotho ukuze konke kuphathise uzulu, hatshi emadolobheni kuphela kodwa nasemaphandleni. Ngimele i-Studio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.